Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 hlangula 2018 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters e MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqhakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame esenziwa libutho labasekeli bezanu PF ngokhetho luka 2008.
Uhulumeni Chamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe njalo lama policies abuya lawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like kathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
Ubunuthi
esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe. Namhla siphatha impilo kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele awe-MDCT lomanyano we-MDC Alliance. Zonke indaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame olwenziwa libutho labasekeli bezanu PF siqophe abasekeli be-MDCT ngaphembilini langemuva kokhetho lokudinga umongameli ngo-2008 olwagcina luphindwa. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
Ngemva kokuba ababencintisa ukudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 phakathi kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ekhokela iZANU-PF lomuyi owayekhokela i-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai behluleka ukuthola amavoti enelisa ukuthi bangene embusweni wakumele luphindwe ukhetho kulanofu kodwa ngenxa yodlakela olwabulalisa abaningi uTsvangirai wakhetha ukungancintisi. Isikhulumeli somkhokeleli wecele MDCT ekaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi udaba lodlakela lukanhlangula 27 2008 lucutshungulwe ukuze ukhumisane umlothwa uxolelwane.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters e MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqhakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo ngendawo yabudlwangudlwangu lodlakele kade kusenziwa ngohulumende weZANU-PF kuzafanele bakhunjulwe nxa sesilo hulumende oka President Nelson Chamisa.
Osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Dube uthi ilanga leli liveza amanxeba angasoze aphole nxa kungahlalwa ngaphansi waxolwa ngaleso senzakalo.
Leli langa liqakathekile ngoba liyasikhumbuza ukubana kakhulu laba abathi bayi-new dispensation balembali engcwele kangaka. So ngakho kuyadingakala ukubana njengeZimbabwe kuhlalwe phansi kukhumiswane umlotha ukuze amanxeba ayenziwa lelo langa ayiphole.
Lokhu kusekele ngumnumzana Reason Mobunyaphwa yena osekela umanyano we-Coalition for Democracy Court ekhokelwa ngumnumzana Elton Mangoma esithi ilanga lalamuhla kumelanga likhohlakale njalo abathintakayo kumele behlawulwe.
Ngumnyaka okwaba le violence kakhulu eyayibangelwa yiZANU-PF sikhangela ukhetho lwe-rerun okwakumele lube khona phakathi kukaTsvangirai loMugabe. So ilanga leli ngilikhumbula kakhulu njengoba kulilanga elasizwisa ubuhlungu kakhulu esabeferwa ngabafowethu abaningi njalo sicela ukubana iZANU-PF layo ikuvume lokhu ukuthi yayenza kwaba lodlame lapha elizweni kwabulawa izihlobo zethu njalo sifuna i-compensation.
abantu abaningi balithemba lokuthi lokho okwenzakala ngomnyaka 2008 akusoze kuphinde kwenzakale kukhetho lonyaka njengoba engumongameli umnumzana Robert Mugabe engasekho esikhundleni njalo umongameli Emmerson Mnangagwa osekhona manje uhlala ekhuthaza ukuthula. Ngimelele isithu 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Uhulumende weMelika izolo upasise inguquko ezafakwa emthethweni wezithezo zenodo ezetheswa amalunga ezanupf yilizwe leli oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Kulinguquko epasiswe ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Uhulumende weMelika uthi ufuna ukudlelana kuhle leZimbabwe. Kodwa uthi lokhu kungenzeka kuphela nxa eleZimbabwe lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo lidinge abantu abanyamalalayo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe ababalisa umnumzana Itai Dzamara, umnumzana Paul Tshizuze lomnumzana Patrick Nabanyana. Uthi njalo ibutho kumele linqabelwe ukungenela kwezombusazwe kanti-ke njalo lekomishini eyozokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele iqhube umsebenzi wayo ngobuqotho. Abakhokela imizamo yokuguqula umthetho wezidera lo nguSenator Jeff Fleck loSenator Chris Coons bona abake bethekelekelela eleZimbabwe kunyanga esanda kwedlula. Abenhlanganiso elwela amalungelo endabeni zemacansini e-Sexual Rights Center yakobulawayo ibambane lamapolisa aweZimbabwe Republic Police Homicide Section lamhla benze umhlangano lapho abakhuthaze khona uZulu uthi ehlukane lakho konke ongabafaka engozini ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo njalo langelanga lokhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ubudlelwano lamapholisa abumanga kahle njalo bulakho ukuqhubeka bungabuhle ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni. Umqondisi weSexual Rights Center unkosikazi Musa Sibindi uthi yikho bebelomhlangano wanamuhla emizameni yokulungisisa ubudlelwano babo lamapholisa.
Namhlanje ngakhuluma sibukusana lama stakeholders ethu, ama community members ethu mayelana nendaba se-safety and security. Ikakhulu sikhangela ngemuva ukuthi sisebenza njengehlanganiso labo.
Elinye lamalunga e-Sexual Rights Center unkosazana Marophiri uthi ngomumo okhona khathesi balokwesabela ukuthi ngesikhathi sokhetho uzaba mubi ngamandla.
Udlelwano namapholisa sila wana the minute vele nxa ngihamba khwaphayo hlethi lo ugqoke njengomfazi so uhluwe esabe and so angeke ngikhuluma okuningi ngoba vele abasiphathi kahle.
Umnumzana Daniel Gambule isakhamuzi sakobulawayo laye okade esemhlanganweni lo uthi ubudlelwano lamapholisa abukho.
Hayi amaphosa vele asezwanani especially mina engiyisitabane. We've never been close because ngazobotshwe kunje siyasabela ukukhuluma ukuthi siyenziswe urejiwe utshontshwele kungekwantini. They always have something negative. Sesekhethweni hey amapolice problem die. I think they should try better or bezama ukuthi besebenzisane lathi njengabantu because lathi we're also civilians, we're human beings.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuba bazibambe bangakhulumi indaba abangazaziyo ikakhulu ngamabandla ezombusazwe. Bakhuthaze uZulu ukuba angesabi amapholisa kodwa amangalele labo abephula amalungelo abo. Isikhathi esinenyi abaphila ngokuthengisa ucansi bayadlwengulwa ukuthi abanye badojwe sebefile. Kusikhatshana esedluleyo kobulawayo kudojwe abantu abane befile kuze kube lalamhla lokhu lokhe kungakatholakali ubufakazi obukhomba umbulali. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho lokudinga umongameli welizwe amalunga edalele parliamente lamakhansila. Ngakho ke inhlanganiso ezwilelwa amalungelo oluntu akhuthaza uZulu ukuba alimuke ukuhlanganiselwa kudlakela lwezombusazwe lapho amabandla ezombusazwe ekhankasela usekelo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ucabangela ukuthi abasekeli bakankosikazi Grace Mugabe yibo abalesandla ekudubukeni kwebhomba elamkhuthayo kodwa labulala abantu ababili. Amapolisa awakayethuli imbono yawo kumbe ukuthi sebe lobufakazi ngalolu daba. Umnangagwa ubekhuluma lentathelo zindaba e-BBC eHarare. Umnangagwa ibuzwa ukuthi abantu bamthembe njani ukuthi uzaletha inguquko elizweni uthe sebe lozibonelo zokuthi umbuso wakhe uqotho wapha esinye isibonelo sokuthi akusela amapolisa emgoqweni. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa sixoxe lengcwadi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Mbongolwane.
Ye vele ukufika kukaTrump kwavele kwabonisa ukuthi i-America izathatha inyathelo elidlulise phambili kulelo u-Obama kade kilo. Siyazi ukuthi i-America ekaTrump ayifanani ne-America ebesivele siyazi. So bazazama ngazo zonke iy'ndlela ukuthi bangenelele endleleni embusweni yase-Afrika, especially eZimbabwe lapho abazi khona ukuthi isikhathi esiningi iZimbabwe vele bekungelapho kungahlonisayo ezamalungelo abantu. So bayazama ngazo zonke iy'ndlela ukuthi ngalesi sikhathi babone ukuthi khona na besebenza lelizwe leZimbabwe phela ibanganelo abafuna bona ukuthi kunalibe yiyo lapha elikhona.
Kodwa siyabona eleBhilitane lingani liyazwana lomongameli Mnangagwa. Kanti eleMelika lona-ke kungakukwehlukaniswa kuyini ukuthi eleMelika lingani lona lijeke umduli ngapha eleBhilitane lona lingani liyamukela uMnangagwa?
Ye, kuyinto enhle ukuthi ubeke ngaleyo ndlela ngoba siyazi ukuthi ngaphambilini yonke into ebisenzwa iBhilitane i-America ibiyilandela, especially nxa kulihambela kukhulunywa ngendaba zaseZimbabwe. Kodwa ngisathi njalo ngithi kuloku kwangela uTrump, uTrump kalandeli leya nto besivele siyazi ukuthi khona iMelika neBhilitane ziyahambisana nxa zixoxa ngendaba yaseZimbabwe. So esiza kubona manje yikuthi iBhilitane ingasala seyiyodwa melana lokuthi iZimbabwe ifanele ihlelwe kanjani ngoba iAmerika ithethe elinye inyathelo manje. Kodwa siyazi-ke ukuthi kuthiya phambili iMelika yiyo elokhakulo esikhulu kakhulu e-Afrika lapha. So siyazi ukuthi kuya phambili iZimbabwe izofana ukuthi ilandele khonoku okubunjwe ngabantu be-Amerika ngoba yibo abanesithindo esikhulu kule Britain.
Lo ngumnumzana Walter Mbongolwane obekhuluma ecingweni leStudio 7 eSouth Africa. Ulafto kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela umhlangano owenzelwe kwele Johannesburg eJohannesburg kwele South Africa ngabenhlanganiso ezizimeleyo abahlaziye khona amalungiselelo okhetho lukamhla ka 30 ngoNtulikazi. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone okunye okufitshane. Umongameli Silva Kiwele South Sudan ulobelane isivumelwano sokukhumisana umlota labahlamuki abalwisana lohulumende wakhe lamhlanje. Lokhu kwaziswe nguhulumende walelo lizwe ogcizelele ukuthi umongameli Ki lomkhokheli wabahlamuki uRick Meka balobe lesi sivumelwano ngemva kwenkulumo abazenze bekhangelene esigodlweni seSouth Sudan kweleKhartoum. Inani labasebefile ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamakholwa esikristu nabesimuslim ngempela nsonto esigabeni seplateau kule Nigeria selifika kwabangamakhulu amabili. Inhlanganiso zikaZulu weZimbabwe sezikhuthaze ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi ilungisise ngokuphangisa konke okuphathelene lemithetho yezokhetho logwalo olulamagama abavoti ukuze impumelelo yokhetho lolu yemukelwe ngabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Rashid Mahia utshela iStudio 7 ukuthi njengenhlanganiso zikaZulu babona uqakathekile ukuthi bahlangane behlaziya ngokuthi kambe sekwenziwe yini konke okudingakalayo ukuthi kwenziwe ugedo lungakafiki. Iningi lezikhulumi kulo mhlangano likhale ngokuthi akucaci ukuthi inhlanganiso yeZEC izimele yodwa kumbe ithatha icele elithile kulolu khetho. Bathi ukwala kwezeke ukwethulela inhlanganiso ezimela uZulu ugwalo lwabavoti utshengisa ukuthi kukhona kufihlwayo. Lezi nhlanganiso zithi zifuna ukuqashwa kalabo abazokhokhela ukhetho ubekwe sobala kwazwele ukuthi baqashwe njani njalo ngobani. Bafuna njalo izeke yethule imithetho ecacileyo mayelana nokuthi yiphi indlela ezalandelwa ekwethulweni kwempumela yokhetho. UMnumzana Mahia uthi le ndlela ukhetho luzaqhutshwa ngayo bathi bafuna yethulwe icace ukuze nxa sekukhona ongahambi kuhle bakwazi ukwethula izikhalazo zabo.
The independence of the Electoral Commission, will it be able to carry out its mandate in a transparent, accountable.
Ukuzimela kwekomishi yezokhetho yikho kuzakwenza iqhube umsebenzi wayo ngendlela esuthisa wonke umuntu. Lokhu kuzakwenza njalo ukuthi bonke abantu bayethembe likomishini. Okunye njalo ludaba lokucaca kwendlela zokuthenga konke okuzasetshenziswa ekhethweni. Abantu bakhathazekile kakhulu ngokhetho lokuthi kambe kuza kuba lukhetho olwemukelekayo na.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga uthi lobanje besemukela ukuthi lonyaka kungenwe ekhethweni kungeladlakela olufana leminye eminyaka kuningi okulokhu kungakalungiswa. Uthi zikhona ezinye induna ezibamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Kanti kwezinye indawo kule mbiko ethi kulamasosha akhankasela ibandla leZANU-PF.
Sicela ukuthi amasosha akhulume ukuthi asazo angene kupolitics zeZimbabwe. Njalo ke siyacela ukuthi kube le lokuthula abantu abangachayana eZANU-PF kumbe MDC. Siyacela njalo ukuthi President Mnangagwa ayenze konke ukuthi kube lokuthula masingene kuma elections.
AbeZimbabwe abasemazweni labo bethule okuningi ngabakhalaza ngakho ngamalungiselelo alolu khetho. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazekile ukuthi ngemva kokunqatshelwa kwabantu ukuthi bavote besemazweni ayikho imizamo eyenziwa nguhulumende ukusiza labo ababhalisileyo ukuthi bayivota.
Kunesikhala ngakho ukuthi ukhetho luyabe lungomvulo, ngomvulo abantu bazabe semsebenzini. Sekusitsho ukuthi abantu bacele ama-leave kumbe ama-off days ngomvulo lwangolwesibili ukuthi bengabi khona emsebenzini besiyavota. Kade kuzaba kuhle ukuthi ukhetho lube ngomgqibelo bawuzokwenza ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa lakwamanye amazwe aseSadak ababhalise ukuvota bahambe bayovota.
Inhlanganiso zikaZulu lezi zithi kusemandleni ezek ukulungisisa zonke lezi zinto ngendlela ezakwenza nxa impumelelo yokhetho isiphumile wonke umuntu ayemukele kungelambuzo loba kuphikisana laleyo mpumela emthethwandaba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umkhokeli welinye lamacele ebandla eliphikisayo MTCT enguye njalo ozancitisa kukhetho lokudinga umongameli emele umanyano we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa waziwa njalo ngele ukuthi ngu-Cobra uthi uleqiniso lokuba uzanqoba kukhetho lokudinga inkokheli lwamhlaka 30 ngoNtulikazi. Lanxa engomunye wabakhokheli asesebatsha abancintisa kulolo khetho, abanye bathi ulakho ukulunqoba ngoba ethandwa ngabantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa esekelwa ngabaningi, okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UChamisa uzelwe mhlaka-2 Nhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali uMnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u-Alice esibhedlela se-Roman Catholic se-Silveira Mission eMashingo. Imfundo yakhe ye-primary le-secondary uyenze esedolobheni leMashingo. Uthe ngokuphutsha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolitshini le-Harare Polytechnical College, okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe. Wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zemakolitshini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxotshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakolitshi abekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. UZulu weKhuwazana East utshengise usuthiseka kwakhe ngaye, waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangamachumi amabili lantathu. Abasakhulayo elizweni okubalisa uMnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlawn uthi kungalesi sizathu ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni, njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo as compared kwalezi esizibonayo from ezano, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala ebathi bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo la policies abuya nawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
Ubhunuthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama, because nxa sikhangele labo ababekhona abadala bakhona, labo babesinika lati ama promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokho ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sibe ngamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa, laba ngababalisa uMnumzana Sikhumbuzo Mangena wasedzibarasekwa extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni, lokuthi ama-election aphakathi kwe-party yakhe wayenza kanjani. Abantu abanjabo Jesse Majombe bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisitshayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo kumbe uzatshintsha okulutshwane nje athi setshintshi.
Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu, njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe. Lokhu ngokunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu uMangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.
Khonokho ukuthi usamutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse njengabanye ababekwenza. Yikho ongenza ukuthi maybe even amalunga ama non-governmental organizations le amkhangelisise athi hayi lapha usephula umthetho labanye amaloya.
Seligqwetha okwamanje uChamisa njalo esengumfundisi enguyena ukhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance. Yena lonkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa balendodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolichini ele Living World Bible College. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Akubizwa ozwayo ngempela sonto esigabeni seKansas khona pa kwele Melika lapho izalondo zeZimbabwe esezidlala eMelika lezivela eCanada ezizezahlangana khona ziphana amacebo okututukisa lapho ezivela khona ekhaya lalapho ezidlala khona khona pa kwele Melika. Lomhlangano obizwa ngokuthi Building for the Future 2018 usuleminyaka emihlanu wasungulwayo ngenhlonso yokuhlanganisa izalwane zeZimbabwe kanye ngomnyaka ziphana amacebo. Omunye walabo abazangena umhlangano lo ngumnumzana Innocent Lunga otshele uPrestigious Jeremiah ukuthi bayajabula ukuthi lomhlangano uyakhula.
Ihlanganiso le imbali yayo ngeyokuthi iyaqala ngo-2012. So yaqala inhlanganiso engakhathali ukuthi ibandla liphi, but yaqala ngabantu abahlanganisela amabandla athene. So ekuqaleni kwayo Building for the Future ibikhanyela ukulungiselela ikusasa yabantu ababuya kule conference befundiswe ngokukhathalela abantu abangenelisiyo abangakwanisa ukuyakha into ezingabanceda ikusasa yabo. So i-Building for the Future inhloso or injongo yabo kwakuyiku kuyenza laba abayenelisayo ukwakha.
Mbe umhlangano wale inhlanganiso wenziwa kangaki ngomnyaka njalo nini?
Le conference yenzeka kanye. Kulo nyaka yenziwa mhlaka 29, kuqala ngolwesihlanu mhlaka 29, iqine ngensonto mhlaka 1 July.
Kuyabe kusenziwani?
Kulomhlangano kuyabe kuqalisela nge-Friday ngolwesihlanu. Siyabe sihlangana sonke sikhuleka njalo sibona labanye abasebeyenza ama-projects okwakha imizi kumbe i-community ezangakibo back in Zimbabwe, and not only kwele Zimbabwe labanye abasebeyakha ama-community lemizi zabo either lapha e-States kumbe e-Canada. So ngolwesihlanu i-worship, Saturday ngama-workshop hlanganisela le-worship sidumisa kanye kodwa ama-workshop kuyabe kukhanyelelwa kuyabe kuqhutshwa indaba yokuyakha. Kuyabuya ama-speaker achiyeneyo ukuyakha imizi, ukuyakha i-community. And then Sunday kuyabe sokugqiba i-conference.
Ngobani ababuyayo emhlanganweni?
Kuyabe kuvela abantu kwele Zimbabwe, kuyabe kuvela abantu kwele Canada, and then kuyabe kuvela abantu from different ama-states.
Lo ngumnumzana Innocent Lunga, omunye wabaya emhlanganweni we-Building for the Future eKansas khonapha eMelika. Silikhumbuze njalo World Cup iGermany inqotshiwe iSouth Korea 2-0, kuthi Mexico itshaye 0, Sweden yatshaya 3. Singakehlukani wothi sikhangele udaba obelikhokhela namhlanje. Amabandla ezombusazwe waphikisayo kwele Zimbabwe namhlanje akuyenze isikhumbuzo sokunaza iminyaka yodlame kulwenzakala ngo-2008. Oliver Lisayo uGibbs Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.